uyabona nje iadvantage yena le ukuthi Russia yiyo phela ihost, so iyabe ingekhaya, so amakhwelo abekhalela khona le sibili Russia ukuthi ngizathola ukuthi hayi yona inganqoba sibili Russia. But uyabona phela ibhora liround emnumzana Nkomo liyakwanisa ukuthi liphendele kwenye indawo lalo, ngoba phela iSaudi Arabia la isoziphuma ukufika ilele, ngoba iyakwazi ukuthi iyazibukelwe ngumhlaba wonke, so layo sibili yabithwela amatroli kanzima.
Amazwe e-Africa ubona edlala njani wona?
Uyabona amaqembu e-Africa abantu bengathathi kancane sibili, ngoba uyabona ngendlela futhi ama-group angkhona lawo a-spread up ngawo, lama-team akhona ngendlela ahlangene ngayo. I-group of death angiyiboni kangako lapha emagrupini wonke nje lapha sibili. Bakhuluma abanye nje ngayo naleyi i-Nigeria, njengoba ingani yabi ihlanganele abo-Argentina labo-Iceland le-Croatia ukuthi ngenye ingaba yi-group of death. Kodwa sibone phela ukuthi thina lathi e-Africa lapha sile ntshantshu sibili, omosala lapha e-Egypt, Oman, Senegal, so vele kuzabe kutshengisa kakhulu ukuthi amandla ebhora e-Africa, i-Africa ibhora lakhona sibili lihle, ngoba phela ama-players amanye ngikhumbula ukuthi adlala khona le e-Europe, so ngabantu abajwayelenele sibili ukuthi badlala njani. Uyabona mnumzana Nkomo, so African teams azasurprise abantu kakhulu ndoda.
Yiliphi ozabulisekela wena?
Uyabona ibhora Nigeria lele Senegal ngiyathanda kakhulu, ngoba abaningi bakhona njengoba ngisitsho ukuthi nje abantu abadlala khona le Europe, and they are very tactical, very skillful players kakhulu sibili. Ngakhangela kakhulu vele omani Liverpool phela vele babandileyo yabo. So ama West African teams sibili ayi singathathi kancane, ngoba vele ilibhora lapho likhona e-Africa sibili, ngoba ama West African teams they have represented us well kakhulu sibili ku-World Cup.
I-Germany yiyo ephethe World Cup inkezo okwamanje, iliphi iqembu obona liphakamisa linkezo lonyaka?
Hey, khona kunzima emnumzana Nkomo sibili, ngoba ngakhangela iBrazil la ngendlela ebophe ngayo, kanti uyakhumbula ukuthi uNeymar laphana e-World Cup liyana yaphelayo liyana ukuthi walimala, so azangakwanisa ukuthi khona adlale okuya ngathi final. So I think iBrazil yabibophile sibili okuzwayo ukuthi they are coming for vengeance sibili to prove a point ukuthi hayi laphana nje kwakuliphutha elalenzakalayo, we are still the champions of the world. So uzathola sibili ukuthi i-final nje kungaba khona uBrazil laba labo-Germany, but uyabona khumbule futhi ukuthi u-Argentina labo, uyabona Lionel Messi labo bakhona, mhlawumbe kungabe kuyi-World Cup yakhe yokugcina leyo ukuthi laye ngumuntu ofuna ukuthi khona azoprove i-point. Uyabona ukuthi uMaradona lokho kule sikwelede sokuthi yena uMaradona wayithola inkezo le-World Cup, yena yiyo nje into sokumele ukuthi ayithole ukuthi khona laye ebe ngumaqhuzu wokuphezulu khona nje aboMaradona labophele. So kinda le-Portugal layo futhi kulabo Ronaldo, team ezaveliwine nje iyabinga so team evela abantu ke beyicabangela.
Ngo-2026 imidlalo ye-World Cup izadlalelwa khonapha eMelika, eMexico laseCanada, ngamazwe angomakhelwane lawa, uza njani ngalokho?
Lokho kuyajabulisa kakhulu sibili. Mina-ke ngo-1994 ngangikhona sibili lapha ku-World Cup, ngaze ngaya ngahamba naku-final yakhona sibili e-Los Angeles ngale kudlala i-Italy le-Brazil, Roberto Baggio laphana zakhutha i-penalty, ngangihlezi khona ngale sibili ngemva kwegedi lakhona lapha akhuthela khona. So kuyajabulisa kakhulu ukuthi sibili isiphendukile, ngoba abantu yabona ukuthi i-FIFA layo iyenza kakhulu imali nxa i-World Cup ingapha kubo-Melika, ngoba charger sibili izimali zabo zenezi abakwanisa ukuthi bezicharge, abazicharge nje vele every time nje kuma-developed countries nxa kudlalwa ibhora noma kuse-Europe noma kungaphi e-America. Uyabona $75, $50 to $100 ukungena izimali ezijwayelekileyo esizibhadalayo lapha noma siya kuboma-basketball, ku-hockey, kuma-American football, uyabo.